izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square kobulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendilimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolo nzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lalamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi bakuzwisisi ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhlanje njengelanga lezisebenzi thina njengebandla leMDC simadolo nzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi 3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho, njalo kuliphutha lebandla lezanu osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi. Kungezelela holo liphi ngoba phandle lapha ihulumende yabahuquluzi yezanu ithi yona kumele sihole imali yama-RTGS kodwa uma sesisathenga ukudla lokuthenga ukuthi silatshwe kumele sibhadale ngemali yasemelika. So hayi, angimzwisisi nxa isithi kumele ikhwele ngoba okokuqala umele atshintshe indlela esibhadala ngayo sisuke ku-RTGS siye kumali yemelika esithi US dollar. Lapho esingaqasa khona ukukhuluma ke ukuthi singezelela ngamalini ngoba uma sikhangela ispeech esikhulunywe ngu-vice president we-ZCTU uthi khona yena i-PTA poverty data line isuku 600 US dollars. So kokuqala kumele sisebenzise isodwa izisebenza leli lizwe ziqale nge 600 dollars bese siya kuyangezelela letshe umnakakho.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni womkhuhlane wemvukuzane kungenambadalo.
Ilanga lanamhla kithi liphumelele. Le nkulumo yethu esikhona siyayisekela 100% njengabomama, the working women, omama abayizisebenzi eZimbabwe. Ikakhulu lapho bekhuluma ngezempilakahle, siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama, uyabulala. So siyabasekela sibe 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho, njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo ngoba khathesi silohlupho lwabantwana, ama-university ifees zakhona asiziyenelisi. Njengabomama yithi esithwele nzima kakhulu, so siyakusekela kakhulu, ikakhulu ukuthi imiholo yethu ibuye ngama-US dollar. Ngibona ngani kuzasiphathisa njengabomama beZimbabwe.
Unkosikazi Debra Mugasa, isakhamuzi sakobulawayo, uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lo hola idola lemelika luzaphumelela na.
Hayi, langa lezisebenzi lisizwe ubuhlungu kakhulu, noma silikhoma ama-writer ubusese lobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane. Njenge-informal sector ziningi izinto okumele ukuthi ngazi yalungiswa nguhulumende kodwa kalungisi lutho. Hayi, holo liphansi kakhulu, singazi njengobana be-suggestele lolele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-ZCTU kobulawayo, uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile, njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezithiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Ilanga lanamhlanje lezisebenzi sithanda ubana sithi siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone kuqakathekile ukuthi babuye lapha. Okay, kunjalo njengezisebenzi siyakhala, sinanzela ubani lizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu, ikakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama-price aqansa zonke insuku, kodwa ungananzela ngaphi ihole abantu lingaqansi. Sinanzela nje futhi thina njengobulawa sikhala kakhulu ngoba i-industry ivalile khonapho, akula nto eyenziwayo. So ke sithi uhulumende, ke sisimkhulumela kaningi ukuthi kabone imizamo yokuthi afake imali kube leqiniso ukuthi ama industry ayavuselela kube siyaphambili. Njalo sikubeka ukuthi isikhala ngohlobo esilibonayo olwendaba i-2% tax liyana eyafakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu. Abantu abahola lutho imali yabo incane, injalo incane bebethathe le-2% abantu kuyababulala. Sibuye futhi sikhale kakhulu ngendaba yokuthi sasicela amaholo ethu abhekwe nge-US dollar. Ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi. TNF ibhili ibhangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi, umnumzana Mandla Khanye uthi kuqondile ukuhola ngedola leMelika ngoba ibond alisenamandla njalo lentengo yempahla lokudla iqansa malanga onke.
Kuqondile sibili ngoba ibond asiboni ukuthi lisisa ngapha. Izinto sezikhwelile, ama basic commodities sekhwelile, isikole ziyavulwa kanje asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana. Ama data bundles akhwelile. Ama data bundles kufanana le fuel. Ifuel ingakhwela kukhwela wonke ama commodities. Lawo njengoba ekhwelile kusho ukuthi ama prices aqalisa futhi ukukhwela buza. So asiboni ukuthi siyangapi ngale i-government.
Omele abenhlanganiso yabongi edolobheni lakoBulawayo eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi bayalinanza ilanga lezisebenzi kodwa iholo labo alisahambela lendleko zokuphila.
Namhla ilanga le Workers Day, sithi International Workers Day, kona thina abomkazi sikhangela ilanga leli njalo lingaba lilanga lethu lezisebenzi, kodwa akula lutho akulajabulisayo ngoba imali esiholayo ayisayenelisi. Njalo ukuhamba emsebenzini siyazama ukuhamba, kodwa akula imali iyakhwanayo siyayitholayo.
Inkulumo ye-ZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli we-ZCTU umnumzana John Chirenda okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi, abaqhathi kanye lohulumende. Izisebenzi ezingenela umhlangano zikhala ngokungaphathwa kuhle ngabaqhathi, ukwethuselwa ikakhulu nguhulumende, iholo elingasahambelani lendleko zokuphila kanye lokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi. Kuyavusa namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba lokukhwezwa kweholo lezisebenzi, kodwa izisebenzi zona zithi sezifuna ukuhola ngedola leMelika ngoba imali yohlobo lwebond le-RTGS ayisela sisindo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.